sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise-Washington, D.C.
Olamukela ngenjabulo ku-Studio 7 ngomvulo mhlaka 30 Mfumfu 2023 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje. Abenhlanganiso ye-Interparliamentary Union IPU Assembly basola ukuhlaliswa ejele kwesikhathi eside kwe ngumeli wezengeza westedala lephalamende umnumzana Job Scala owe-TCC.
Siyakwazi ukubana after our disengagement from parliament sabhalela ke ama-international parliamentary forum anjenge-Pan African Parliament, SADC Parliamentary Forum, le-International Parliamentary Union. Lapho ke esabhala khona two issues, indaba yokuqala indaba ye-detention ka-Honorable Scala.
Uhulumende uthi usehlise umthelo wamanzi asetshenziswa ngabalimi okuthelezela ngesilinganiso esedlula amajumi amathathu ekhulwini i-31%. Umongameli Joe Biden weMelika usekhuthaze inhloko kahulumende yele-Israel uMnumzana Benjamin Netanyahu ukuthi avikele uzulu njalo avumele ukuthi uncedo lokudla imithi lezembatho lungene eGaza. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulumsakazo. Abenhlanganiso ebunjwa ngamalunga amadala ePhalamende emhlabeni jikelele Interparliamentary Union basole kakhulu ukuvalelwa lokuhlaliswa ejele kwesikhathi eside kwaye ngumeli wezengeza westedala lePhalamende umnumzana Job Sikala owebandla eliphikisayo ele-TCC, kubika umlondolozi Ndlovu.
Lokhu kuza ngemva kokuba ibandla le-CCC likhweze isicelo enhlanganisweni le AIPU Assembly ebunjwa ngamalunga amadala ePhalamende emhlabeni jikelele emhlanganweni oqhutshelwe kwele Angola ngeviki edluleyo. Abe-CCC bakhonona ngokuxotshwa kwamalunga abo ePhalamende angamajumi amabili lantathu 23 lokuvalelwa kukaSikhala besithi kuveza ukuba eleZimbabwe alisela mbuso wentando kaZulu. Idale le-IPU lihlela bika ukuba lizathumela iqula elizazocubungula ngokuhlukunyezwa kukaSikhala lokuxotshwa kwamalunga awe-CCC ePhalamende ngozithi ungunobhala we-CCC umnumzana Sengezo Chabangu. Ekhuluma ngalokhu, umsekeli wesikhulumeli se-CCC umnumzana Gift Osalo Siziba olilunga le-IPU obesemhlanganweni owenzelwe e-Angola uchasisa kabanzi inyathelo labo leli.
Liyakwazi ukubana after our disengagement from parliament sabhalela ke ama-international parliamentary forum anjenge-Pan African Parliament, SADC Parliamentary Forum, le-International Parliamentary Union eyahlangana ke ngeviki edlule e-Angola. Lapho ke esabhala khona two issues, indaba yokuqala indaba ye-detention ka-Honorable Scala. You know ukuthi wabotshwa a-member of parliament and this Zimbabwe is a member of the IPU. Okwesibili, indaba yokukhitshwa kwama members of parliament ngendlela ke engekho emthethweni.
USiziba wazise ukuba kabasoze baphelele ku-IPU kuphela esithi inhlanganiso ezifana leyomanyano wamazwe abensundu e-African Union leyomhlaba e-United Nations kuzamele baziswe ngesimo eseZimbabwe. Kodwa umholi weZANU-PF edale ePhalamende umnumzana Pupuraito Karepi uthi akula kuhlukuluzwa okwenziwa uSikhala, ethi bazimisele ukutshela iqula leli iqiniso nxa lingeza kwele Zimbabwe.
But should they come and or should they have the intention to come, Nxa bengafuna ukuza eZimbabwe kuzabe kulungile ukuze bathole iqiniso. Abantu bayachiya iqiniso batshele amazwe aphandle amanga. Sizimisele ukuba kababuye sibatshele iqiniso. Akulani lebandla lethu lohulumende zindaba zabo.
Ingcitshi kwezombusazwe zithi lokhu kuqakathekile ukuze amanye amazwe ancedise ekulungiseni inhlupho ezibhekane leZimbabwe. Enye yalezi ngcwethi esebenza nenhlanganiso ye-Revolutionary Research Institute of Zimbabwe, umnumzana Chenesani Ntunga kwa uthi mhlawumbe lokhu kuza kwenza ezinye inhlanganiso zomhlaba zikhangelisise kabanzi udaba lombuso waseZimbabwe.
Kunzima ukuthi umuntu ekhulume ukuthi kungenzakalani. Kuqakathekile ukuthi i-IPU iyabuya, kodwa kumele sizwisise njalo ukuthi iZimbabwe sijwayele ukuba lezethekeli waba labothi bayijuka lapho, kutsho ukuthi asonto entsha. Bazabuya bazadinga into eqakathekileyo ukuza kwenzakalayo. Mina into kade ngiyifisa ukuthi ma kuyukuthi abe-IPU bengabuya bengaba lo mbono, sike sizwe la United Nations ikhuluma kancane njengeZimbabwe.
Imizamo ye-Studio 7 yokuzwa imibono kasomlomo wedayi lephalamende umnumzana Jacob Mudenda ngokuza kwequla ele-IPU ibe liphutha njengoba ubengadobhi ucingo lwakhe. Ukusenjalo, uSikhala namhlanje ufikise iminyaka engamachumi amahlanu lanye 51 selokho wathetshulwa yingwe. Abemuli yakhe, abangane lamalunga awe-CCC ephalamende bamlande emthethwandaba namhlanje lapho abemele athoniswe khona bezomfisela ilanga lokuzalwa elihle. Bamthengele ikhekhe abamnikeze lona icala lakhe lingakaqali ukuthoniswa, bemhlabelela lengoma. Ilunga le-CCC ephalamende uNkosazana Ellen Shiriedenga uthe kubuhlungu ukuba uSikhala usehlale isikhathi eside kangaka ejele.
Khathe sinxa sikhanyela indaba kababa uSikhala leyo ukuthi icala lakhe alifuni ukwesula loba nje kumgceke ukuthi ubaba loka lacala ende sikhanyela njalo kulabantu bethu abalokhe behlukuluza.
USikhala kazange athonisiswe namhlanje ngoba amagqwetha akhe athi umnumzana Harrison Nkomo lomnumzana Jeremiah Bhamu abephathekile, kodwa wayevele wala ukuthoniswa namhlanje esithi ufuna ukuphumula ngelanga lakhe lokuzalwa. Icala lakhe lokutshotshozela uDlakela lizaphenduka edale mhlaka 13 wenyanga ezayo kaLwezi. Ngimele iStudio 7 niseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Umongameli Joe Biden weMelika usekhuthaze inhloko kahulumende yele-Israel uMnumzana Benjamin Netanyahu ukuthi avikele uZulu njalo avumele ukuthi uncedo lokudla, imithi lezembatho lungene eGaza. Ngesikhathi amazwe omhlaba ekhuthaza ukuthi kuphathiswe abantu abalimeleyo lababhidlizelwe imizi yabo. Ekuhlaziyeni lolu daba, iStudio 7 ixoxa lengcwethi kwezokulima njalo engumqondisi wenkampani yezokulima eGreen Africa Technologies, umnumzana Angliston Sibanda.
Njengoba kuvele ngokwejayelekileyo, ilizwe nxa selisempini ekunye konke kuyama kukhangelwe leyo mpi. Siyakwazi ukuthi njengoba utshilo eZimbabwe ibibhenefitha kakhulu kuma-bilateral relations esilawo, ubudlelwano esilabo le-Israel, okunjengokuthi sibone lamankampani e-Israel anjengabo-Pet Stock ebuya esiza lapha bakhona eHarare ngale yibo abasincedisa kakhulu thi njengabalimi elungolwazi langemitshina kanye lanhlanyelo lento ezinjalo. So sikhangelela ukuthi sikholela ukuthi ngabe kuyenzakala ukuthi kube lokukhumisana umlotha ukuze kuyiwe phambili, siqhubeke sisizakala njengeZimbabwe.
Manje lokhu nxa kunjalo kulithiya lingabi?
Thina njengeZimbabwe besesiphakathi kwe-conflict, sesi-conflicted ngoba okunye uhulumende wethu uyabe ekhuluma besithi sithi sisimsima labantu bePalestine, at the same time siphinde sibe sisebenzelana leIsrael, okutsho ngokusobala ukuthi njengo nine aligned movement, thina njengoba njengamalunga enine aligned movement kusithola sisiphakathi kwezimpi esingelani lathi, ifana ke lempi ye Ukraine le Russia ukuthi sasithola sesokumele simele Russia ngoba iRussia yiyo eyasincedisayo ekulweleni inkululeko yethu. So sizithola siphakathi kwempi esingalani layo ibisiphambanisa inhlelo zethu lobudlelwano bethu ebesilawo.
Ngendlela iIsrael esihlasela ngayo laphana idinga abantu abebutho leHamas, ngombono wakho ubona sengathi impi le ingaba isiseduzane lokuphela na?
Impile angibona ukuthi seduzane lokuphela, ngibona ngani kuza kuseduzane lokuthi kube sibe sengozini yokuthi amazwe asekela iHamas agoqela oJordan Iran lamanye amazwe ama Arabu basangaba lakho ukuyithenga impi le bese kuthi amazwe anjengabo North Korea avele elokhophe lokuxabana lamazwe anjengabo America eMelika yone vele isekela iIsrael. Sesangabona nxa kungalwenzwa ngamasinyane sikusuku escalator sisiba lempi yomhlaba wonke.
Kuyini okungaphathisa ukuthi impi le ibe imiswa?
Kuthatha ukuthi amazwe anjengabo bo Russia labo Iran lamazwe njengabo America labo Britain bangenele ekuthini kukhulunyiswane bekele ukube bethumeza izikhali losekelo, ngoba nxa belokhe bethumeza izikhali losekelo bangezelela ukuthi impilo iqhubeke imemetheka, izagcina ingelamkhawulo, izagcina ibulalise abantu abanengi, izagcina ichaphakele kwamanye amazwe.
Lo ube ngumnumzana Angliston Sibanda, ingcwethi kwezokulima njalo ngumqondisi wenkampani yezokulima eGreen Africa Technologies. Uhulumende uthi usehlise umthelo wamanzi asetshenziswa ngabalima bethelezela ngesilinganiso esedlula amachumi amathathu ekhulwini 31% ngenjongo yokuphathisa abalimi ukuze benelise ukusebenza kuhle lonyaka ngesikhathi kukhayelelwa ukuthi izulu lilakho kungani ngemfanelo. UTobias Mudzingwa usethulela lolu daba.
Lokhu kwethulwe ngumphathi ntambo wezokulima umnumzana Anxious Masuka emhlanganweni lentatheli izindaba oqhutshelwe esigodlweni eHarare.
First suspension.
Sonke siyazi ukuthi izulu lalonyaka kuthiwa lingaba lilutshwane, ngakho uhulumende uzama konke okusemandleni akhe ukuthi abalimi bezuze lonke uncedo abangaluthola ukuze benelise ukuba nesivuno esimqotho, ukwehlisa intengo yamanzi kuzenelisa abathelezelayo ukuthi benelise ukuthelezela ukwenzela ukuthi zivuthwe izilimo zabo.
Wengeze uMasuka ethi uhlelo lukahulumende lokutholisa abalimi inhlanyelo lokunye okudingakalayo luqhubekela phambili kakuhle.
Secondly,
uhlelo lolu sesilengezelela amanye amalanga alithumi lanhlanu ukwenzela ukuthi abalimi bengeze amasimu aphansi kwalolu hlelo. Ukusenjalo, lonyaka sisungula uhlelo lokutholisa abalimi uncedo lwemithi ebancedayo nxa belima phezu kwenhlanyelo lamafertilizer kade bevele bekuzuza.
Kodwa omunye umlimi wasemguza esigabeni seMathabeleland North olima ingqoloyi ongathandanga ukuvezwa igama uthi linyathelo elihle elithethwe nguhulumende kodwa lingeke lanceda kangako nxa kukhangelwa inkinga ezibhekane labalimi.
Abe Ministry of Agriculture uMinister Masi umele abone ukuthi uyayengezelela amadamu ezindaweni lapho kule irrigation khona ukwenzela ukuthi amanzi ayenele lanxa izulu lingananga kuhle. Njalo omunye lomunye ufama oku-irrigation scheme athole ama-boreholes, ifamu enye leyinye ibe le-borehole bayi-equiphe njalo ne-solar ngenxa yokuthi amagesi khathesi ayahamba kakhulu.
Umsekeli kamqondisi wenhlanganiso yalabo abafunda ezokulima emakholishini e-Coalition of Agricultural Graduates of Zimbabwe, umnumzana Hanani Nleya, uthi uhulumende uthethe inyathelo elizanceda abalimi abanengi.
Ya imuvi yakhona inhle kakhulu, i-right ngoba iyancedisa ukuthi ama-farmers imhlabathi kade bewulima vele sebezalima more because uzathola ukuthi irrigation probably ngayile 100 hectares. Uthola ukuthi ngendaba yemali leyana, ngendaba yentengo, u-farmer usezilimita ngoba uyabe vele nesinye isikwerede esi-carried over from the previous season. So u-farmer ubeselima indawo encane. But kathesi nxa imali siyehlisiwe, umlimi usezalima indawo enkulu.
Umlimisi omkhulu wenkampani elungisa inhlanyelo eSidco ezabelweni zamaNdebeleni, umnumzana Wallace Banda, ukuthaza abalimi ukuthi belondoloze amanzi nxa bethelezela.
Inhlelo zokuthelezela ziyasiphathisa kakhulu ngoba ziyayenza ukuthi ngesikhathi sama dry spells kumbe ama droughts izilimo zethu ziphuche. Njalo futhi siyananzelela ukuthi inhlelo lezo zokuthelezela esithi ngama irrigation schemes ziyasenza ubana senelise ukuthi silime izilimo lezi ezidinga isizini engaba iyelulekile esingathi yi long season length. Singananzelela imhlobo yezinhlanyelo silezinhlanyelo eziphuza ukuvuthwa. So ngenxa yokuthi siyabe silokuthelezela senelisa ukuthi sihle sifake izilimo zethu ngaphambilini uhlelo isikhathi sokuna kwezulu lungakafiki.
Uhulumende uthi sikhuluma nje amasimo angaba ngama hectare phose izigidi ezine 3.8 million hectares aselungele ukulinywa phansi kohlelo lweIntwasa. Uhlangothi olubona ngezomumo womkhathi luthi eZimbabwe likhangelelwe ukuthola izulu elingenela kusiya kwelilutshwane lonyaka. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Inengi labantu emadolobheni lithi ukuchithelwa amandla kagetsi mahlayana kulokhe kuqhubeka njalo kubangela ukuthi impilo ibe lukhuni ngoba inkuni zokubasa umlilo wokupheka azitholakali lula njalo ukudla kuyonakala kuma-fridge. Inkampani ebona ukwethulwa kwamagetsi elizweni ezesa isanda kwethula umbiko othi isalungisa imitshina esitishini se-Wange Power Station ukuqeda lolu hlupho. Njalo kuzathatha amalanga angamachumi amathathu ukuthi u-Unit 7 walose stitchi elungiswe. Ukuze sizokunenga lolu daba, usithandekile Mhlanga owe-Studio 7 uxoxe lonkosazana Deborah Mukasa, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association.
IBulawayo ikhanya imnyama kayela magetsi indawo eziningi. Ayahamba engabuyi. Izolo ngingathi ngithela ngifika mina I was out of town athi ngifika ngezwa abantu labesithi abuye 30 minutes kuphela ahamba and affects the zonke onyama laba sebebolile abathi abakuma business labo abathengisa izinto zokuzengabonyama omizimithi chicken vele they are running at a loss. Ngathi siqeda ama-elections kwahle kwaqalisa nje ukuthi yembe ukuthi amagesi ahamba ezamanzi ehambe kumbela amagesi ehambe mina ngisebenzisa i-debit daba nesikhathi sokuthi vele uyaqalisa amasebusi ukungena kumagesi. So usupho lolu vele lokhu siya ongoing up to the time yokuthi kathesi iBulawayo vele ngingathi ku-dactic bathatha about 2-3 zokuze days zingena amagesi complete.
Ngaphambilini kwalingxoxo ke wathi nayo ungasichazisela ukuthi kuhambe njani
babe sithi load shedding yona le ekhona i normal load shedding and kusema etown emayadini it's a hotel athi vele ingela layo namagesi belithola amagesi maybe for 1 hour 2 hours but afeyilayo every week amagesi angkhona ebefeyile even to pump ama generators abo emalokhuze ama whatever okupampayo okubisa amanzi from phansi engenisa amajojo so they were failing bacina besebenzisa ama-generator and ama-generator couldn't cope again ukuthi epampa amanzi engene kumajojo ukuthi sifune sithole amanzi. So the situation is bad ngingazi ukuthi kathi kuhamba njani ukuthi ngoBulawayo yedwa ngoba kuyengezwa kuthiwa iplant enye esewange ingathi failile or whatever. The problem is le government yetuvele kayiniki i-statement yokuthi sitshele ukuthi why siba ne-load shedding phunguba mnyama nje liphelelwe nje and abantu baboBulawayo just making a joke. I remember umunye ukunezithi upresident wethu wathi mina kunga inyama zesizibona sifonile so mbana kule phone number yokuthi zimfonele. So the situation is bad especially kulaba amavendors athengisa you know ukudla zona lezo zigcina emafrijini ezingani. So ama-vendors they are getting, they are having i-hard time bale losi bale stress zokuthi endlini akusagcineka kuyinyama kwesasibheka zefrijini, bale stress sokuthi ama-business abo abahambi, bale stress everywhere. Plazi lezi zinto ziyafa ama-gadgets ayafa. Nxa ama-gadgets ezabuya kungospaka 2-3 minutes sehambile ifriji kunechike, ama-globe kuyatsha everything.
Lo ngukosazana Debra Mkhasa, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, obexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga oweStudio 7 ekoBulawayo. Idale lePhalamende eleZimbabwe namhlanje liqalile imihlangano yalo yokuzwa imbono kaZulu ngohlelo lokubuthaniswa lokusetshenziswa kwesikhwama semali yesizwe nguhulumende esomnyaka ozayo olwe 2024 National Budget. Kubika umlondolozi Ndlovu oweStudio 7 eseHarare.
Owake waba ngumsekeli kamphathintambo wezemali njalo ekhokhela ikomiti ebona ngokusetshenziswa kwemali ePhalamende, umnumzana Clemens Chidua uthi baza kuzwa imbono kaZulu besebenzisa inkundla yokuxhumana yebulenjini eyeZoom.
The moment given that the portfolio committees were constituted a bit late, we are not going to have a physical budget consultations. What we have decided to do is to make use of the submissions that were done at each.
Owakhathesi ngenxa yokuba sabuza uqala ePhalamende asisoze sikwenze lokhu ngokubhotabhota, sizakwenza lokhu sisebenzisa iZoom.
Kodwa iningi labantu lithi lokhu kuzaphazamisa uZulu ukuba aphe imbono yakhe ngoba bengelayo imali yendleko yokuba ebulenjini ku-intanethi. Omunye wabasole lokhu ngasizathu sinye sendleko ebulenjini ngunkosikazi Princess Sibanda, isakamuzi seHarare.
Indaba le izakwenza ukuthi singakwanisi ukutsho ama-views ethu on i-budget ngoba silamali yokuthenga i-inthanethi. I-inthanethi isidura eZimbabwe njalo iyahlupha inethiwekhi yangkhona, so asoze sikwanise ukukhuluma ama-views ethu.
Idayi lePhalamende lithi kalizange lithole isikhathi sokuba libhode lisizwa imibono kaZulu lonyaka ngenxa yokuba amakomiti la ebekwe ePhalamende sokusela amalanga amalutshwana ukuba umnyaka uphele. Ngimele iStudio 7 niseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Ingcwethi kwezempilakahle zikhuthaza omama abazithweleyo ukuba bayebhalisa masinya ukuze bahlolwe igcikwane lengculaza ele-HIV AIDS. Lokhu kwenzelwa ukwehlisa amathuba okuthelela umntwana ingculaza nxa kuyikuthi umama utholakale elalo. Inhlanganiso e-UNICEF ithi abantwana abayisithupha ekhulwini i-6% batholakala bethelelwe igcikwane le-HIV ngonina. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abezempilakahle bakhuthaza umama ozithweleyo ukuba abhalise emaklinika nxa eselamaviki alitshumi lambili, i-12, ukuze ahlolwe nyanga zonke aze ayebeletha. KoBulawayo ukubhalisa kubiza amadola angamatshumi amabili, i-$20, kodwa emaphandleni omama babhalisa kungela mbadalo. Umuntu ophila legcikwane le-HIV ulakho ukuphila iminyaka engamatshumi ayisithupha lasithupha, i-66 years, kodwa ke lokhu kuya ngokuthi umuntu ulandela njani izixwayiso zokunatha amaphilisi lokuba ubanjwe igcikwane selikubanga elinganani, njalo abantu bayachiyana ukuba bahlaselwa njani ligcikwane leli. Unkosikazi Nomthandazo Ndlovu, umongi, ukhuluma ngokuqakatheka kokuhlolwa igcikwane le-HIV kwabomama abazithweleyo.
Umama uyabe engahlolwanga igcikwane le-HIV engakazithwali kumbe esezithwele, ngoba ukuhlola igcikwane lokhu kwenzela ukuthi sibone ukuthi amagcikwane maningi kangakanani egazini likamama, njalo sibone lokuthi amasosha wakhe womzimba aqine kanganani. Singakuvikela ngokuthi ngesikhathi umama engakazithwali kumele aplane ukuthi uyamfuna umntwana, umfuna nini, ayese siyahlolwa-ke isimo sakhe sokuthi ulayo yini i-HIV.
Unkosikazi Josephine Ncube, owenhlanganiso eyezenzeleni Network esebenza labantu abaphila legciwane le-HIV uchasisa isizathu ezenza ukuba abantwana baqhubeke bethelelwa igciwane leli ngonina.
Esikutholayo kakhulu yikuthi uzathola ukuthi esikhathini esiningi ku-culture yethu silento liyana eyokuthi umuntu uyaqala afihle ukuthi uzithwele kumbe kube njani. Esikunanzelelayo futhi yi-late registration eyenziwa ngabomama abazithweleyo kuye emakliniki. Abanye bangikhona umuntu uhamba esehelelwa kuyikuthi vele akusela ndlela yokuthi ungavikela umntwana. Abanye bangikhona vele bahamba sebe-advanced in pregnancy ukuthi vele usezakuyabeletha. Kusokule amathuba amancane okuvikela umntwana ukuthi athole igcikwane.
Unkosikazi Ncube uqhubekele phambili ekhuluma ngenhlupho abahlangana lazo ngesikhathi bezama ukwehlisa amathuba okuthelelwa komntwana igcikwane leli ngunina.
Uyathola ukuthi abantwana abazalelwa ngaphandle kwamazwe babuya asithi njengabo South Africa labo Botswana abantwana bana bayalethwa kubogogo ekhaya. Ugogo yabe engakwazi ukuthi umntwana lo yi-exposed baby. Ugogo wafika sihlalele lo mntwana. Umntwana isethathola ukuthi ancediswe ugogo yena uyabe lokho ephethe njani engakwazi igcina umntwana. Uthe esesiyahlolisa umntwana ukuthi ngaba legciwane le-HIV ayitholakala umntwana eselala igciwane le-HIV. So ku-community siyazama ukukhuthaza ukuthi abantu bakuzwisise ku-community sikhangela ama-caregivers abangogogo. Kulaba abareceive abantwana omamanyana laba abancane ukuthi we want to end AIDS by 2030.
Umnumzana Khasira Yeweta, umqondisi wenhlanganiso ye-Loving Hand ekobulawayo, ukhuthaza usekelo lwabesilisa nxa umama esezithwele ukuze kwehliswe ukumemetheka kwengculaza kunsane ezizalwayo.
Ukuze iprogram leyi iphumelele kakhulu, it also needs i-involvement yabo baba. And nxa sikhuluma ngomzali sitsho wonke umzali ubaba lo mama. So sekuzele futhi njalo ukuthi kulabantwana abazithwalayo abanye bangikhona babe sesaba ukuya ezibhedlela ngoba kwesinye isikhathi because of stigma and discrimination. So siyakuthaza kakhulu ukuthi sisondelele abantwana abangabe bezithwele in our communities.
Unkosikazi Babongile Chuma, umama ozithweleyo, ukhuluma ngezizathu ezibenza basukumele emuva nxa kumele babhalise ezibhedlela.
Nxa sikhangela indaba leyo ukuthelela abantwana igcikwane le-HIV, mina ngokubona kwami mbona ngani imali yokubhalisa yiyo eluhlupho ngoba imali yabe ifunakala upfront. Njalo labo mkethu labo badonsele emuva, abafuni ukuhamba emakliniki. Okunye indaba le egcikwane ukuthi siphumele egcikeni ngezitatha zethu kunzima. Yikho-ke abantu sigcina abantu benathi amaphilisi befihla ngoba lokho kule stigma around indaba ze-HIV.
Okuphume embikweni wabenhlanganiso ye-United Nations Children's Fund kukhangelwane lohlelo oluthi Ending HIV AIDS with Children, Adolescents and Young Women kuveza ukuba abantu abaphezu kwesigidi 1.3 million baphila legciwane ele-HIV. Kunani leli abazinkulungwane ezingamachumi ayisikhombisa lambili, i-72,000, ngabantwana. Kuthi inani labo mama abazinkulungwane ezedlula ezinhlanu, i-53,000, lalidinga ukuba livikele osane esingakuthi yi-prevention of vertical transmission ngomnyaka ka-2021. Indawo ezilamanani aphezulu okuthelelwana kwegcikwane zigoqela iWange, iGokwe, iHarare, iBulawayo kanye leManicaland. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Good Life Talk namhlanje sikhangela isinqumo senhlanganiso ebunjwa ngamalunga amadale ePhalamende emhlabeni jikelele e-Interparliamentary Union esithi izathumela iqula eZimbabwe kuyahlolisisa ngokuvalelwa kwesikhathi eside kwake wamela izenge zaWest edale lePhalamende umnumzana Job Skala owebandla eliphikisayo ele-Triple C. Silu kubake lapha uhlelo lethu lanamhlanje olivalelisayo ngutabo kaNcube, ngisithi asidibaneni ngo-6:30 kusasa ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika